ayikuphangise kwathi ukuna kwezulu elakuqala kwahluma lehlungu labakhona. Ngibona ngazathi sokulethemba ukuthi izifuyo zizasila ezigabeni eziningi lapha ikakhulu kithi eMatabeleland lapha abantu bebelenkomo, kodwa umonakalo ube khona kakhulu wokufelwa izifuyo. Kube buhlungu kakhulu ukubona ukuthi akula mzamo elifakwa endaweni ukuthi nxa kungabe sekusweleka la madlelo izifuyo zabantu bancediswe ukuthi khona zisile zedlule isibanga lesi esokuma. Kodwa-ke hhayi, sibona ngazathi kungathi kuza kuba nganeno lezi ezisilileyo sikhanye zizasila, singazi ukuthi lizaqhubeka yini lisini izulu loku ihlazeleli silibonele lisiba khona egangeni, you know, impilo ekhona.
Zikhona yini izakhamizi ezifelwe yizifuyo phose zonke?
Hhayi, ngingabe ngikhuluma amanga angikuzwanga, kodwa indawo zakithi ngaphile okuzeni iplanti kakhulu usiya kubokhezi, izifuyo zifile kakhulu. Kwenzakala ukuthi bakhona abaningi sibili abafele nje izifuyo ispaya bavala, ngoba ungabona kucakeleyana inkomo usho ukuthi lezinye ngoba lapho ekade ngathola khona amadlelo lezinye kaziwatholi. So kwenzakala ukuthi usiya kubogwanda le kakhulu lapho kade kutshisa khona la kubike bridge onalumango eMatabeleland South ikakhulu la singathi ngama-border district. Kome kakhulu ukuthi kwenzakala ukuthi kubila abantu abaningi abalahlekelwe lokuveni izifuyo bavalile izibaya.
Manje sikhuluma nje abantu bayenzani emasimini lapha, bakhona yini asebehlanyelile? Njengoba sisizwa kuthiwa le nhlanyelo ingani intengo yakhona iphezulu.
Abantu kwabasivivayekele kuphela nje kulusizi ukuthi abantu sesalahlekelwa lulwazi lokukhetha inhlanyelo ezilimeni zethu ezomnyaka ophelileyo. Alubana abantu bagcinile isintu indlela yokulondoloza inhlanyelo. Indaba leyo ukuthi amakampani amanye asesidla imali zabantu ngokuthatha ilokuveni kumbe ngamabele bapende bathi khona inhlanyelo. So abantu bayahlala bathi simelele inhlanyelo, kwesikhathi bahlale bemelele abantu amahaga ama-politicians aza kuthi uyasinika inhlanyelo nxa lisisapota into ezifana lazineza. Kodwa-ke ngokwazi kwami abantu kabakazi balahle imbeleko ngokufela ukuthi saswela amabele kumnyaka ophelileyo, so kasinhlanyelo. Bayasebenza abantu, bayazama. Ngibona abantu abaningi bayazama ukuthi bafakile okuzenhlanyelo phansi. Kunjalo linile, ngithemba ukuthi lizaba khona kuze kuyephutsha amabele la bavune bathole into zokudla, ngoba kunzima lapho ezitolo akusathengeki.